ngizama kube ngenyawo zami phansi ngendaba zomsebenzi. Ngiyasebesebenza bese ngiqale nje ukusebenza.
Ye, akusitsheli ukuthi usebenzani. Phela nxa abantu bevele ekhaya, umuntu uyabe nguteacher kumbe udokotela kumbe yini, kuthi uqala ngezikorobho phela. Uhambe lapha, uhambe ngale, unotshaya isikorobho bani.
Ya, yikho kwenzakala. Lami ngiyabamba bamba, kade sengiku-health ngapha, support work. Ilabo teaching lakho futhi ngilokhu bamba bamba ngezikhathi ezithile nje ikubamba bamba lapha lapho uvuma khona. So
singathi kunzima kangakanani kaka ukuthi wenze konke lokhu. Yes, yakwazi ukuthi ekhaya wawunguteacher kumbe wawuyini kodwa kathesi useza lokhu ke kume njani kula?
Hayi, I wouldn't say kuyahlupha kangako. Inqe ulezi ncwadi zakho kahle kahle, amaphepha ama-references akho ekahle, ulama-recommendation from lapho vela khona. Hayi, amathuba bakuvulela mpela usebenze bese uzibonakalisa wena indlela osebenza ngayo ukuthi usebenza kanjani ukuze laba lapha labo bakuthembe bese bekurecommenda-ke kwezinye indawo. So kunje nje ukuthi ngike ngangani ngiyama kancane ngenxa yendaba ze-health njengoba bekunjalo. Kodwa-ke hhayi, amathuba amaningi ayavuleka sibili xa ula maphepha akuhluphi kangako.
Yes, ngathi-ke khonokho okubambabambayo khona manje yikho okwenza ekhaya kumbe lapha susenza okunye okutshiyeneyo.
Hayi, lapha ngiku-health, amathuba ku-health maningi, ikakhulu njengoba nje labo le COVID la ibikhona lapha, amasango kade bewavulile bememezela umhlaba wonke ukuthi hayi, abantu abalolwazi ngezempilakahle, onesi, amadokotela, abantu abanjengakona labo bebancedisa ukuthi amaphepha alungise uhulumende ukuthi baze lapha bazongena emsebenzini. So amathuba abevulekile kakhulu, ayavulekile ngendaba ye-COVID. Yikho lathi kube lula ukuthi umuntu ahlale angene khonapho ku-health ngoba izikhala zivulekile ezendaba ze-health kulezibhedlela, kulama-care homes, kulama-nursing homes. So kuningi nje okuzidokwa ngakhona kuphahlalele health lapho abantu abangangena khona. Ngathi yiyo sibili indawo engathi ilamathuba amaningi endabeni ze-health and social work.
Yes, so singathi khonapho vele uyabe ukubamba kwini, labe lisenza ukwenzani ku-health khonapho? Ujaya amaphepha usehofisini kumbe kulokhu khona okwenzayo?
Mina ngingu-teacher professionally. So uze ngingene ku-health lami ngenze ama-course lapha online health and social work. It has a lot to do with caring, looking after people. Njengoba nje owenziwa ngamanesizi kakhulu, you know. So ukunakekela abantu abadinga usizo, kuthiya ukuthi abantu bona balohlupho bani. Abanye ngabantu abadinga usizo ukuphathiswa ngokwezingqondo, ukuphathisa ingqondo, abanye health nje isigulane, you know, abanye ngabantu abadala. So kuyahlangana, kuya ngokuthi ubizwe ngaphi, usebenza ngaphi, you know. So kuya kuthiyana nje kunjalo.
Ye, singathi umsebenzi lo unzima kangakanani wona ngokubona kwakho sibili xa siqhathanisa lokho kwathi ukwenza
kaba se-health. Ukuthi mina ngokwami angikwazi ukuthi kulo msebenzi onzima as long as wena umsebenzi unanzelele ukuthi unjani, uinvolvani, wawufundela, wamaster ama-skills ubusungena kuwo, uwenza, you know, ngokuzimisela, uwenza kahle okumangalisayo. Kunje mina think for the month of August ngiqala nje ngimnyaka wami sibili lo. So ngenze kuhle ngaze ngathiwa I was the best worker of the month, but lokho ngistruggling angisafunda nginjalo ngingakamasti lama. I was surprised by my own performance, uba recognized uba best here in a foreign land where you are not even a professional in that area. So nxa wena usebenza uzimisele akulanto enzima, kakhulu nxa usebenza abantu, umuntu mazi ukuthi kuyini, and then you do your best. La ngapha la ku-teaching amathuba khona ngoba lakhona ngilakho ukuthi kube khona kunye engibizwa khona ngibuye ngizokwenza, ngiphathise abantwana kumbe kwi-invigilation kumbe teacher assistant and so on. Xa ngapha la bengisazi upgrade to reach the level where I'm supposed to be, ama-standards ala, but still there is something that I'm doing in the area of teaching as well.
Abantu beZimbabwe ngabatshelana uma zokugcina
ukuzimisela emsebenzini ukuqhubeka abantu befunda ungagivi up. Whatever you choose to do, do it with all your heart. And as you do that, you get recognized and approved and appreciated. Uyazivulela amathuba amaningi amanye empilweni ngendlela osebenza ngayo, ngendlela oziphatha ngayo emsebenzini, lekuphendula abantu nje generally.